Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali lipho kanjani Zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange isiyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asingeke sithi abafuni uJabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uJabangu.
Elakusasa lebandla leCCC libuvile bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwamabhayi elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku 3 ngoZibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirota, saqala ngokumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sako Chabangu. Kumele aziteme ezibiza mnangagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela uBulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akoBulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena kuGovernment of National Unity lomnangagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kupolat wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimizamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change. Kodwa umfoka Chamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla belingenisa kuGovernment of National Unity lomnangako. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadelizi inhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobuningi besiyavota. Ngikuthi nje okwakathesi abantu ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobuningi besiyavota tela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kukaChabangu hayi isiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokuqilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene mabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Jabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nga sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Jabangu usetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU PF. Singakhangela indlela iZANU PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampeni kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change bezenza abantu abamsulwa bezenza abantu abalinanza amalungelo oluntu bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman aqotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo into eyilihlazo into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza usikhulumeli sebandla lesi-CC koBulawayo esikhulumelaye ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lomnumzana Sengezo Jabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona bo nge-by-election kuyabe kuyibona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo luhambe ngokuthula ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe nxa besiyavota abanye bavotela iZANU PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hhayi abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu ngakhangela emagwegwe bakuyalile nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyati and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyati. Hhayi uNyati sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe la ngapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila hhayi bambekile ephalamende. Ungananzelela ubaba u-Ambrose Findi onguye ademela izakhamizi onguye esayesimkhangelile ungakhangela nje ukuthi hhayi bekuyiphansi phezulu bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisiki ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota hhayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hhayi bekuliswa sibili kanzima okukuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4 why ngoba lapho emakhokhova lesizinda lapho kulomu Honorable Modi. Umodi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase general election uyabusebenze nzima ngoba uyanceda siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo hayi ngakula msolo esilayo ye amakhansila yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo and siyakwamukela khonokho abakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesiyivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume lanxa kuyukuthi ikhoti ithe kuhamba njani kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunayo ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu siyakwazi layo uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresident asikabe lomnye upresident. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu secretary general interim bebeza yavota bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo iCCC hayi kasikabi lensolo ngokukhona siyakwamukela okwenzakeleyo siyababonga abantu bakoBulawayo khona sizababonga sibasondelele duze sithi siyabonga Bulawayo omuhle.
Akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Tshabangu?
Asingeke sithi abafuni uTshabangu. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uTshabangu. Angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoTshabangu ukuthi uTshabangu lokhu. uTshabangu ngusecretary general, interim secretary general. Kayishiyo party uTshabangu. Abantu bebevotela iparty. Yikho ke iparty yethu iye itholile khonoko okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonoko okutholileyo. Abantu bekulezano leCC bekungela Tshabangu lezano lapha. So akudliwa nguTshabangu kumbe kuwina uTshabangu. Kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga, omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Tshabangu. Ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu. Sixoxe lomunye oncintise kulolu khetho, umnumzana Ambrose Bindi, obemele ibandla le-CCC esigabeni seNketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla lezanu PF. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi.
Kasi asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu liyehle liye phansi. Angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona, kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga. Kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso, kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevote. Lokho sihlangane lakho kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo. So ke engxenye lokhu sinanzelele ukuthi njengoba sinanzelele ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani, so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe banda le-CCC engxenye abaswele amathe okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe. So ke lokho sikunanzelele, kodwa eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana. Sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla lezanu PF kakhulu elingadalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo. So ngento esizinanzeleyo zenesho ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla lezanu PF ukuba nalo nalingene liye khona phana, kodwa leshuwa abanye abantu kade bengabele sifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayikhethweni. Angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi, kodwa khona kade sihlangana nakwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi.
Manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani, ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje?
Ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali beZimbabwe bangasakwazi ukwenzakalayo. Yena ingxabangxoza futhi mna kakhulu ukuthi ngenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki, ngoba khanye ungathi abantu abaselathandwa kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo. Sebesenalo esingathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo. So ke le ingxabangxoza kufanele ilungiswe. Ingalungiswa njani? Yonke into ngayona ke kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane, sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye kobunye bahlale phansi bakhulumisane, ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli labo lapho asiwa kulo mbuzo bayakwazi khonokho. So ke into engulukuthi bahlaliswe phansi bakhulume, badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi, umuntu ongazothatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi azizwani, kuxoxiswane kwenzela into zihambe kuhle. Ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla lingagcina lifile, njalo libandla ezagcina futhi selula libalekelwa ngabantu abantu bengaselandaba lao phela. Ungananzela kathesi okwenzakale kuli-violation kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna unyomuka. Ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la ayerekholiwe abebuyela, athi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe. Sithatha yena upresident ngokwayela beshiwa avotelwa ngabarekholo, kodwa sibabone bedliwa. Ungakhangela ukhansela ka-Ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngayo. Kusegcekeni ukuthi abantu futhi ubeyedwa ubengela double candidate but udliwe. Ubuye usondela lapha ku-Ward 24 ubatshelayo la udliwe umuntu wezani. Uhambe ku-Ward 20 kuloo ndoda lowo uDube laye wayerekholiwe udliwe ngumuntu wezani. Kutshoni khonokho? Kutsho ukuthi abantu sebefike sibayenza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi webandla le-CCC. Kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvilibana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. okudanisa abalandeli balo ukuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho. Sixoxele sikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi lakusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhikizelana akulakhetho olunye, bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-backdoor. Lokhu ukwenze ebambane-ke lenhlanganiso ye-ZAC eyaziwayo kakhulu ngokuqhikizela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court, lamajaji e-High Court atshengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belisana nokuthi ibandla le lama candidates e-TPC engabi khona kubhaloti ngoba besisaba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority e-parliament esebenzisa indlela zokuqhikibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele ukuba ngumongameli okungekho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesithiwa i-constitution.
Manje nxa sikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxothwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi, kuphumile ukuthi konkona amalunga ethu akumelanga abe lokhu exothwa. Singaze njalo njengoba ngike ngakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile-ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo awonke ama-records la ayenziwayo akho emthethweni. I-election analeyenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abamabottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele nge-WhatsApp.
Ngimthandu ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe imali thole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye abayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje kanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imili iphula lamba phambili. IBotswana ngimitele ngayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thine goli, sasibotshwa nabo kubo ma-road port, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngoba selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. UPresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hhayi kwakithi lokho hhayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli botshwa sonke la.
Studio 7. Heyi yazi yapha, heyi kubuhlungu lokhu indaba le yenzakala ku-CCC. Yazi i-CCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana namakhothi, indaba le yambo nthi yasebenza ayisebenzi le ndaba ngoba vele izana uchefu nguntaba kayikhonjwa, nguntama kayigobi vele, ngoba vele umthetho kayula nde. ekuvoteni ngazi lezi njalo vele isiqhumo sephuma vele sifeva yini uChabangu ngingazi ukuvote khona phuba uyine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya ecourt futhi le yabarikhola futhi icourt idikile futhi ukuthi abantu labana abadisqualify phinde kusukwente futhi enye futhi ngwengusindo futhi the best thing lapho triple seal na just organize the people to go in the street kuphela bademonstrate abantu kawona kube kayi-one kuphela kuthi kufika kawani abantu bayo indlela phela ukuthi libuze lelani lizophela failure to that akuna ndlela ezoyenza
siyabingela siyabonga heyi usengeza uChabangu lezanu yakhe leyi le court zinkantolo zabo lezi heyi baze basifaka izitress ngamazimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-triple c igama layo kusamela ngilisebenzise lingelikasengeza uChabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedile i-ZM DC sebezoyiqala ngapha i-triple c okay kusho ukuthi thina njengamazimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota sikhethe omthandayo sesiphucile ke bantu ezanu basiphuce ngempela ke sesibuyele esikhathini sikasmith lesaye seminyakeni eyadlula kuthiwa abantu babengavunyeli ukuvota ma sesavunyele ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhiphe abantu bezanu ngoba sikhathele izanu ngoba kade sasizalwa kwizanu thina sesisiba ngamakhehla manje so amandla la mancane sesisele kungcono sibaqedele kwizanu ubona sikhipha kanjani lungasafuni ivoti ingasafuni ikhothi ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni thina zamazimbabwe naba sizenzele thina okuphuma emakhanda ethu siyabonga
Studio 7 lenjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwazi mayelana ngalokho okwenziwa ngusengezo Chabangu phakathi kwebandla le Triple C njengama supporters e Triple C sicela ukuthi lisibuzele ukuthi u president Nelson Chamisa labo vice president bangaphi usengezo Chabangu senza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi ba recallwa kuhambe njani barikholelwani akula sizathu akulana akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yezanupiefu elizweni sokungathi lizwe ngelezanupiefu lona lilizwe labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-triple c Nelson Chamisa aphendule imbuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla eliphikisayo elibe liyawina ukhetho nxa kusenziwa izinto ezinjengalezi phakathina kwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo le ndlala lokudubeka kokuswela imisebenzi cela lisibuzele bantu be-studio 7
studio 7 kinjani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshisa ngathi zinyamazana intokani le yenzakalayo hayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswa hayi kubuhlungu lokhu inkinga yokuthi akusela labantu abazokuphindisela beke bebahlanyise laba bantu abatshisa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahlonipha impilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazifrontela abantu abazikhonzelayo bebabulala ngathi babulala izigebengo kubuhlungu lokho aya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelele egoli sho
linjani ku-studio 7 linjani heyi indaba kasengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona futhi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi triple c osengezo Chabangu into le vela idingi nakuthi ifake lizibuko kumbuka yekhodi into yezanu sebebonile ukuthi uChamisa uyabedlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kamonzora ekamonzora bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzora umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngayo ngcono asebenzise uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khonapho iyaphumisa ithi igama ngelikasengezo Chabangu lenele lithi triple c yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo Chabangu njengakumonzora abantu bayekele ukuyivotele kamonzora yadilika lena le u-triple plus kamthathu uchabanga akula bantu abazamlandela kuzahlala labo nabo phukeni aba ibaba amlandela
sanibonani sanibonani studio 7 ninjani studio 7 ayi tena siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo ubaba lo gawulelo uta gawulelo hey angazi ukuthi ngubaba unomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami engathi izami ngithanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe ngezinye iziphofu amamenemene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiwe labo gawule lawo iqiniso ngabantu abangalivumiwe ndabalivume ndabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi ahlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le phathi akubizwa ngegama lokuthi izanu p f akuyona phathi entando yabaningi yiphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hhayi angiboni shem hhayi akusiwe umuntu
hhayi bevukanjani balaleli be-studio 7 bonke labasakazi hayi lento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa la ngolo ozibiza ngosecretary sengezwa uchabanga
hayi amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bemvukile nje ngisiyavota la kuwa-2
besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kwashaya abo besiyi-4 kuphela then phakathi yabavotisayo amapholisa abebebhizi bazidlalisela amafoni njalo kwema-MPs lo wayerekholiwe kuka-War 24 wenke the constituency umanduna ayebengekho but uhlambani lo omunye lo wayekhithiwe kuba ngukhansila ubakirayi ebekhona into engizibuza yena ukuthi njengoba kuthiwa abarekholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubakirayi yena abe khona kodwa la wayerekholiwe wayelist u-MP wakhithi
lawo ke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali okuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga esanda kwedlula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kesavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Ibandla leZanu PF selisalelwe ngamalunga edale lephalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i-2/3 majority kulandela ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazwe ezinye ntambama ngo-7:30.